amathono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
kuStudio 7 Air Voice of America sisakaza Washington DC. Walamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 24 kuMpalakazi 2018 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni sethu lamhlanje. Uhlangothi lukahulumende olubona ngokuqhatshwa kwezempila kahle olo Health Service Board solumise umsebenzi odokotela abakhalala umsebenzi ngokwamanje. Lamhlanje iningi livame ukulungiselela usuku lwakusasa lekhisimusi kodwa iningi labantu bakobulawayo bathi bakhetha ukulungiselela umnyaka ozayo. Lanxa kunjalo amakhulu lamakhulu abeZimbabwe abasebenza kwamanye amazwe angamakhelwane ikakhulu kwele Botswana abangene ngobuningi besebenzisa umngcele weplumtree kuyona le iviniki. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Uhlangothi lukahulumende olubona ngokuqhatshwa kwabezempila kahle olo Health Service Board solumise umsebenzi wodokotela abangamakhulu amahlanu i-500 asebe lamaviki edlula amathathu bekhalale umsebenzi befuna ukuhlawulwa iholo ngedola leMelika hatshi ama-bond notes lama-RTGS. Uhlangothi lolu lulobele udokotela incwadi esithi bame umsebenzi okwamaviki amabili ngoba bekhalala umsebenzi ngokungekho emthethweni. Lokhu kulandela isinqumo somthethwandaba we-Labor Court othi odokotela laba bakhalale umsebenzi ngokungekho emthethweni njalo i-Health Service Board ilakho ukubaxotsha umsebenzi ukungabaholisi ngesikhathi bekhalala umsebenzi njalo lokwenza konke ekufisayo. Uhlangothi lolu lubikwa luzama ukuqhatsha odokotela abasanda ukugqiba izifundo. Kasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zohlangothi lolu. Umphathintambo wezempila kahle udokotela Obadiah Moyo kanye lomsekeli kamongameli uRetired General Constantino Chiwenga obaphethe abayibo abakhokhela ekukhulumisaneni labo dokotela laba. Omele udokotela umnumzana Mthabisi Bebo onobhala jikelele wenhlanganiso yabo dokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi akumangalisi okwenziwe i-Health Service Board.
Badokotela basuspendelwe ukuthi ababuyanga emsebenzini okwamalanga andlula 14 njalo ngokuthi bakhala imisebenzi bekhalalela ukuthi imali zabo kazikwani. Izibhedlela akula maphilisi, akula mpahla zokugqoka ukuthi bazivikele ukuthi bengabanjwa imikhuhlane.
Singathi lokhu kulandela isinqumo senkantolo ye-Labor Court yini?
Ye, lingabona ukuthi thina belokho senza ama-negotiations ethu le-Health Services Board, le-Ministry. So thina bese sicabanga ukuthi ama-negotiations ethu asephela. I-Health Services Board yathi qansi ukusidonsela ku-court ngoba besehluleka ukukhangela izikhalazo zethu. So bafuna ukuthi odokotela bebuyele emsebenzini bengazange bekhangele izikhalazo zabo.
Kuyini elizakwenza kusukisela lamhlanje?
Sesibona ama-lawyers ethu. But odokotela bona sebetshengisele ukuthi ngaze besuspenda abalandaba lakho ngoba ezibhedlela zangkhona akula maphilisi lempahla kumele zisetshenziswe ukuncedisa ama-patients njalo kababhadalwa. So kuyafanana kuyesibhedlela lokungayisibhedlela ngalesi sikhathi. Simele ukuthi beqale belungise izinto lezi, bengalungisa izinto lezi yikho lapho esingaqasa khona umsebenzi futhi.
Sizwa kuthiwa sebefuna ukuqhatha amadokotela avela esikolo, akusitshele bathini ngakhonokho?
Lokhu kuzwisa ubuhlungu kakhulu ngenxa yodokotela laba. Okokuqala abakafundi okukwanileyo ukuthi bencedise abantu, bafuna ukuncediswa ngodokotela laba asabekhalele umsebenzi. So ukuthi beqale ukukhangela abantu abagulane, izigulane bebodwa akuncedi. Abantu abasoze bebanjwe ngendlela abamele bebanjwe ngayo. Njalo odokotela wona laba ingxenye ye-association yethu, akusoze uncedile lutho ngoba lawo sebetshengisele ukuthi abangeke besebenze endaweni enzima kanjalo engelamaphilisi okungabhadalwa okukwanileyo. Izinto ezinjalo.
Pho-ke lizenzani baba Pepe?
Thina siyazihlelela ezindlini zethu, simelele laba abalamandla ukuthi bengenele bencedise abantu bencedakale, izigulane zincedakale ngokufaneleyo njalo ngokugcweleyo. Nxa bengakakwenzi lokhu sizazihlalela ezindlini zethu.
Lizamelela ukuthi uhulumende alibize kumbe lizazama ukuthi lenze umhlangano labo?
Thina sisesazama ngendlela zonke ukuthi senze umhlangano labo kusukela umnyaka lo usuphela nalo ku-August. Ama responses esiwathola vele ancedi. Satshela ukuthi sibuyele emsebenzini. Emsebenzini singabuyela njani khona kungela amaphilisi, kungela impahla ezisinto esingasincedisi singabanjwa yimkhuhlane.
Lo ngudokotela Mthabisi Bhebhe unobhala jikelele wenhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospitals Doctors Association. Sixoxela eseHarare.
It's almost Christmas, everyone is wishing for everything they've always wanted. In a beautiful, shiny winter wonderland, it's so easy to get tempted.
Lamhlanje lusuku lapho abantu ababe belungiselela khona ilanga lekhisimusi, kodwa abaningi bakhethe ukulungiselela umnyaka ozayo. Abazali sebethenga amabhuku lama-uniform ngoba okuningi intengo iqansile. Ubathabile Masuku ukhulume labantu ezitaladeni zakoBulawayo ngalolu daba.
Usuku lwalamhla lusuku oludume ngamalungiselelo ekhisimusi, abaningi sebelubhekise emaphandleni, kodwa lonyaka abantu bathi akufani leminyakeni, bekhetha ukulungiselela ukuvulwa kwezikolo ngomnyaka ozayo. Abanye njalo ngabasoma bethi ikhisimusi ivaliwe okwalonyaka. Unkosikazi Siphiwe Ncube uthi lonyaka akula mali, ngakho ngekhisimusi uyabe esebenza edinga imali yokubhadalela indleko zabantwana zesikolo.
Thina kusasa sisemsebenzini sesidinga imali yamafizi. Sesidinga imali yamafizi, akula mali emabhenki, akula mali. Kungcono sihle sikhangele lokwesikolo ukuthi sithole imali yokuthenga amabhuku lamayunifomu. Okokuthi siye ekhaya kusayenzi ngoba next of next week siyasesibuyela esikolo. So kungcono sibe sisebenza sidinga imali.
Unkosazana Sukoluhle Nyathi uthi sebesesaba ukuthi izikolo ziyathi zivulwa sezikhweze imbadalo.
Sasa iChristmas thina lapha asiwazi ukuthi sizawudlani ngoba intengo zakhona zivele seziphezulu kakhulu, ukudla kusathengeki. Into sesiyenza njengabazali sokuyukuthi khona sidinge into zesikolo ngoba amabhuku lawo sesesaba ukuthi ngoJanuwari azabe sekhwelile. So sesiqakathekisa ukuthi sikhangele okwesikolo phambili singakaze sidle iChristmas, singazi umbe sizalidla seyidla next year yini. Asiwazi ngoba hayi lo nyaka iChristmas yayi.
Umnumzana Silas Chanza yena uthi lonyaka ikhisimusi ivaliwe.
Akuqondakali ukuthi kuyini okwenzakalayo. Okunye kuyatholakala, okunye akutholakali. Okunye kuyadura kakhulu, okunye kufuna amayusa. So ikhisimusi has been cancelled this year. Silayinile emagarajini kodwa just a few filling stations are pouring, but amaningi ngamalayini kuphela. Ukuthi yabuya sikhathi bani kumbe nini. The last time ngithele emagwegwe bethele izolo, they were just giving $20 worth of fuel per week.
Abezimota ezithwala abantu bathi bona bazabe bezisebenzela kuphela ngoba isimo singatshengisi ukuthi yikhisimusi, kulandisa umnumzana Kickson Gasela.
Ikhisimusi yalonyaka inzima le, vele ayikanye lokuthi ikhisimusi. No fuel, no art, vele abantu balayinile amabhenki kodwa kuthiwa ikhisimusi. Abanye balayinile ngale badinga ifuel kuyemakhaya, bahamba bethini emakhaya. Vele kunzima le, ngathi ayiso ikhisimusi le. Mina vele adingangiswele ukuthi uhamba njani khona. Ngathi sikuholiday nje kuphela, enye engatsho lutho. Mina mdala ukusebenza njengodriver kajoba ngoba nyabe ngihlalelele, ngala nto engayenzi. So kuzisebenzela yikho mbonani ungazisiza nganyeza ibe ngcono.
So ivizele esiko ngifuna kusebenzisa ubani da?
Mina vele ngikhuthisa nigasela. Angaze
ngatshintshi. Angaze ngatshintshi.
Izitalada zakoBulawayo lamhlanje ziyaphithizela okwamagama, lanxa abakhuluma le ntetheli izindaba le besithi isiphithiphithi lesi ngesokwethusela nje akulalutho olukhona. Sesizalindela ukubona ukuthi yona ikhisimusi kusasa izabe imumetheni. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
So this is Christmas. What have you done? Another year over, a new one just begun.
Uhulumende uthi namhla ube lomhlangano lenkampani ye-Delta Corporation epheka amanamnede ebikwa ibisivalwa ngenxa yokusilela kwemali yakwamanye amazwe. Bavumelana ukuthi izaqhubeka isebenza ngoba eseyinike usizo lwaleyo mali. Ngalokho, iningi ebelisesabela ukuthi aliyukuthola amanamnede lotshwala ezitolo selizawathola lanxa uhulumende esithi mhlawumbe asoze afike ngesikhathi esifaneleyo. Umphathintambo ogatsha lukahulumende olubona ngezokuthengiselana olwe-Trade and Commerce, umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu onguye obehola lumhlangano, uqala ngokuchasisa ukuthi inkampani ye-Delta ibivele ingavalwanga.
I-Delta ibivele isebenza. Ilobunzima nje ukuthi inyanga ezimbili lezi ezidlulileyo ngokutsho kwabo bayavula bevale, bevule bevale. Kodwa kusukela ngolwesihlanu bayapheka onamadrink lawa ama-soft drink lama-beer. Bebethi bona nje namhlanje kusiya phambili babona kuzabe kutholakala endaweni eziningi amadrink lawa nxa abantu bewafuna. So imali baphiwe nguhulumende eyinye bayithole bathe bona bayithola a bit late, but nasokukhangelela ukuthi kusukela last week bekumele ukuthi kubeka kuba ngalohlupho lolo. But well sesikutholayo ukuthi konke sokuright bayasebenza. I-foreign currency yethu iyasilela yilo iqiniso elikhona. Ngokuyisebenzisa kwethu siyazama ukuthi sikhangele izinto eziqakathekileyo njengazona lezi ezama-namnedi ngesikhathi sama-holiday lapo.
Lizabancedisa okwesikhathi esinganani? Imali le yasebelayo bazaqhubeka yini okwenyanga ezingaki?
Angeke ngisho ukuthi izinyanga ezingaki, kodwa ukubancedisa into evele ihlala isenzakala. Into okumele abantu bayinanzelele ukuthi isikhathi sona lesi se-festive season kuvele i-demand iba phezulu ngoba abantu sile mali eziningi ezamabhonasi, labalimileyo sebethole imali zabo abewithi abomumbu kukhomani. So le ndingeko ye-foreign currency yabe sikhuphuke kakhulu ngesikhathi futhi kulinywa kumele sidinge abo-fertilizer labobani bani.
Kungani uhulumende engenqabeli ukuthi inkampani ize iphose ivalwe? Aninyeke lalungisela kusese lesikhathi ukuthi kungafiki kulesi siba?
Okunye sithami ngizakutshela iqiniso. Abantu laba nxa sibabuza thina ukuthi kanti kufika njani ukuthi sesibone emaphepheni ukuthi kuyavalwa. Kwesinye isikhathi bayakuthi bona akusiwo abakukhiphile, kwesinye isikhathi bayakuthi bona into lezi bezingabhalelwanga ukuthi ziye emphakathini bezithiya kwenye indawo. Angikhumbuli kusiba ikhampani efika kithi isithi isivala. Lanxa kaloku senzakala ukuthi siyabe sikubonile emaphepheni kumbe kuma-social media kumbe ngaphi. Iqiniso yokuthi kwelinye ilanga abantu sebekwazisile ngathi bayavala, abantu bayagijima. Njalo akusumlando kahulumende kuphela ukuthi kutholakale i-foreign currency. Siyazama ukubakhuthaza amakhampani amaningi ukuthi labo kabake bekukhanye ukuqakatheka kokuthi bathengisele phandle bezitholela i-foreign currency. Amanye amakampani kawafuyile ukubuya kuhulumende balama-nostro accounts abo bangathengisa imali yangena ayithintwa ngeyabo sebeyisebenzisa ukuthenga izinto ezifunakalayo.
Lo ngumnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu, umphathintambo ogatsha lukahulumende olubona ngezokuthengiselana olwe-Trade and Commerce, sixoxelayo eseHarare.
I'm sure, Sidili, abantu bonke ama-places onke akhona, siyabonga kakhulu, siyafuna ukubonga abantu bonke abatsha, bontanka, lezintombi, obaba nomama, sifuna ukuthi I'm sure i-2018 Christmas emse, sifuna ukuthi hayi singena i-2019 impilo enhle, entuthuko, ukuthula, siyalibonga kakhulu.
Lo ubungumbiko wokufisela ikhisimusi enhle lomnyaka omutsha evela kumkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa. Vusenjalo, amakhulu lamakhulu ezizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwamanye amazwe angomakhelwano ikakhulu kweleBotswana bangene ngobuningi besebenzisa umngcele we-Plumtree kuyona le iviki ukuze baye kuba lezihlobo labangani ngekhefu lekhisimusi. Intatha yezindaba e-Studio 7 uMathini Ngwenya obesemngceleni we-Plumtree usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Bekuyisiphithiphithi emngceleni we-Plumtree ngensonto ngesikhathi iningi elisebenza phandle kwelizwe
lisiya ekhaya ukuba lesihlobo labangani ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Lokule ndwendwe zabantu nesikhathi abanye bekhonona ngokuphuza ukuthola usizo nokudindisa ingwalo zamapassport. Nawuvelele eBotswana imizila ebetshaya ngaphandle kwezakhiwo ze-immigration, kukanti eZimbabwe lakho bekubonakala inani eliphezulu labantu. Umnumzana Edwin Ndlovu obe ongomunye wabangena kwebevela kweleBotswana uthi indlela isihambi esiphathiswa ngayo emngceleni ikakhulu ngesikhathi zekhefu kumele ikhutshulwe.
Siyavuma ukuthi kulabantu abaningi, kodwa zikhona indlela ezingafakwa ukuthi abantu baphathiswe ngesiphangiphangi. Kade siselining.
Abanye abafana lo mnumzana Elliot Banda bathi noma nje kuthatha isikhathi ukuthola usizo emngceleni, ujabulela ukuthi kulontshintsho olufana lokuthola incwadi ye-temporary import permit ebulenjini.
Kwelethu isayithi lezimu siyabona umehluko omkhulu kakhulu, bayazama sibili. Kabasahluphi kakhulu ngokusetsha impahla zabantu. And khathesi sebekhangela kuphela ukuthi umuntu engabe le-rebate. Njalo abachayeli abakade bethole i-temporary import permit online kade bencedwa masinyane.
AbeZimbabwe abahlala phandle kwelizwe bajabulise njalo ukuthi bayavunyelwa ukungena lamafutha ezimota wona asilelayo ekhaya. Abanye abafana lonkosazana Sibongile Dube bathi noma bengabheka enyakatho enhla ezansi kanye lempumalanga, ekhaya kusekhaya, ngakho kuqakathekile ukuthi babe lesihlobo labangani ngekhefu lekhisimusi.
Ekhaya kusekhaya, noma kulama challenges akhona, isikhathi sekhefu ukuthi sibe lesihlobo labangani. Ukulinda emngceleni okwamaholatiza kungeke kwakhipha injabulo yokuhlangana lesihlobo labangani.
Noma nje bekuthatha amahola amabili kusiya kwamathathu ukuchapha emngceleni, iningi ikakhulu elisebenza eSouth Africa lithi kungcono kula kucelele Bait Bridge lapho abanye abalala besemzileni khona. NginguMartin Ngwenya owendaba zeStudio 7 emngceleni wePlumtree.
Ngo-Live Talk namhlanje sikhangela ukuthi abantu balungiselela njani ilanga lekhisimusi kusasa. Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abasinde engozini yetsunami ebangelwe yikuludaka olubilayo kwele Indonesia bakhuthazwa ukuthi baye endaweni eziqhansileyo ngoba kusesatshelwa ukuthi udaka lolu lwevolcano lungadabuka njalo. Lingozi sibulele amakhulu athile abantu inkulungwane lenkulungwane zasala zingasela mizi isikhukhulwe ludaka langamanzi olwandle. Ukhetho lwakwele Bangladesh aluseyikwenziwa kusasa kodwa ngesonto weviki ezayo ngoba abamabandla aphikisayo becele isikhathi sokulungiselela lolu khetho. Kwezempilakahle odokotela abakhalala umsebenzi bathi bazaqhubeka ngalokhu abakwenzayo kungakhathalekile ukuthi sokwethulwe isinqumo ngumthethwandaba sokuthi ukukhalala kwabo umsebenzi akukho emthethweni, njalo laye uhulumende usebaxotshile umsebenzi. Abestudio 7 bethekelele esibhedlela sempilo koBulawayo bafumana ukuthi kulabantu ababili abafe phakathi kwamahola amabili befikile kuleso sibhedlela bemelele ukuthi bathole usizo lokwelatshwa kuhlangothi oluphanga luncede abantu olwe-emergency obelu ngabongi ni kuphela kudokotela ngesikhathi uhlangothi lwe-service board soluxotshe umsebenzi odokotela abakhalala umsebenzi. Intathe izindaba yeStudio 7 u-Ezra Chisa Sibanda uxoxe losaphethe isikhundla sokuba ngumqondisi wempilo hospital udokotela Xolani Ndlovu othi isibhedlela sivuliwe kodwa badonsa nzima ngokumiswa umsebenzi okwenziwe odokotela.
Emva kwalokho kwabanzima ukuthi siqhubeke sisebenza njengenjwayelo. Kwenza ukuthi siqalise ukuthi siyelaphe labo abagulayo abagula nzima uhlangene lalabo labo esibathi ngama emergency cases lalabo abalimele oku serious kwazokuthi lamhlanje iHealth Services Board eyiyo eqhatsha labo dokotela lalabo ma radiographer yababhalela izincwadi eyokuthi bame umsebenzi okwe 14 days esingakuthi i-suspension pending ama investigations ukuthi badingisise.
Lo ngosaphethe isikhundla sokuba umqondisi wesibhedlela sempilo kobulawayo uDokotela Mxolisi Ndlovu wezwa uphinde waxoxa njalo lesigulane ebesizodinga usizo lokwelatshwa. Omunye wabo ngugogo uMankomo otshelwe ukuba aye eHarare ukuyahlola nxa ukukhalala umsebenzi kwabodokotela kungaphela.
Thengekhoyo lapho thina ngisithi yani abasebenzi kuhle badinga imithi ibuye selatshwa njengomuntu wonke. Amanje lapha kulamthi
akulaudokotela
angampi anti kwenziwe i-strike list kumele mphenduke ngeharare.
Sothuyaraanti
ivele harare ande only choicesivaharare selatshwa i-cancer le kade kuthiwa mbuye ku-review manje i-strike nasi ambuni udokotela laba abazaceda khona ikhonza hamba.
Lo ke ngugogo uMankomo obedinga ukwelatshwa esibhedlela sempilo. Iqembu le-FC Platinum ele-Orlando Pirates kanye lele-Mamelodi Sundowns yiwo athwele amathemba esigaba sangezansi kwezekazi le-Africa ngemva kokufinyelela kusigaba sezibaya kumncintiswano we-CAF Champions League. Intasezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Intshanje zomdlalo wenguqu kweleZimbabwe iqembu le-FC Platinum lifinyelele kusigaba sezibaya esoncintiswano wokudinga intshanje zezwekazi lase-Afrika ngemva kokunqoba elase-AS Otoho ele-Congo Brazzaville nge-2-1 kusetshenziswa umthetho we-away goals rule. Kuthe ele-Orlando Pirates lona litshaya ele-African Stars elase-Namibia nge-1 kanya, ikanti ele-Mamelodi Sundowns lona libhuqe ele-Al Ahly Benghazi elase-Libya nge-4 kanya. Ngokokuqala ukuba iqembu le-FC Platinum lifinyelele kusigaba sezibaya selokhu liqale ukuphatheka kumncintiswano wokudinga intshanje zezwekazi lase-Afrika. Njalo umqeqeshi walo uNorman Mabheza utshayele ihlombe abafana bakhe ngokuphumelela abakwenzileyo lokhu.
Massive achievement for ukuphumelela lokhu kuyinto enkulu kakhulu kimi njengomqeqeshi kanye lemuli yonke ye-FC Platinum. Njalo konke kuyenzeka nxa lingakubeka enkosini. Abafana bami ngibashayela ihlombe ngoba basebenze kanzima kodwa ngithanda ukupha udumo lonke kumdali. Njalo ngilethemba lokuba uzakwala lokhu esiphakamisa lakusasa.
Iqembu le-Mamelodi Sundowns lele-Orlando Pirates aseke aphakamisa isicoco sokuba zintshantshu zezwekazi lase-Africa kodwa ngokokuqala ukuba kube lamaqembu amabili aphuma elizweni le-South Africa kusigaba sezibaya salo umncintiswano. Amanye amazwe amelwe ngamaqembu amabili ngabalisa ele-Tunisia elimelwe yi-Esperance kanye le-Club African, ele-Egypt elimelwe yi-Al Ahly kanye le-Ismaili, ele-Algeria elimelwe yi-JS Saoura kanye le-CS Constantine, kanye le-Democratic Republic of Congo elimelwe yi-AS Vita kanye le-TP Mazembe. Amanye amaqembu afinyelele kusigaba sezibaya ngabalisa ele-Wydad Casablanca elase-Morocco, ele-Simba SC elase-Tanzania, ele Horoya AC elase Guinea, ele ASEC Mimosas elase Ivory Coast kanye le Lobi Stars elase Nigeria. Uhlelo lokuba amaqembu azadlala njani kumidlalo yezibaya luzaqhutshwa mhla zingamashumi amabili lethoba mnembili kuyona le inyanga kaMpalakazi. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo uJoseph Njanji.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ezingenelisanga ukuya ekhaya ngaleli khefu lekhisimusi zithi zifisela izihlobo labangane ikhisimusi enhle kusasa. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
zinsizwa zeqembu lewuhle bamanguni besithi itheliwe injabulo yentokozo lamhlanje eZimbabwe. Hinje bazingena selekana emakhaya kulandwa yona phela eKhisimusini. Le ntokozo eza khuthwa liningi lezalwane zeZimbabwe ezingenelisanga kuya ekhaya lonyaka. Umchasiseli kwazo ohlala emagwege uthi besabile ukuya ekhaya ngokuzwa ukuthi izinto sezidula kanti futhi kunengi okusilelayo.
Hayi hayi lapho emagwegwe kuzo zonke insizwa lapho ezikhona emagwegwe ngithi libe shabi ngeke sibuye thina this year kuthiwa kunambali kodwa-ke na kumnandi siyayidlela kumnandi ngeke sibuye kodwa ekhaya kodwa sithi Christmas omuhle lapho eZimbabwe ezwa nice.
Unkosikazi Caroline Ncube yena uthi esihlotsheni zakhe sekhaya ziwakhumuze zingadlalisi amakhumukhumu eKhisimusini.
Merry 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 Christmas, ngiyalibingelela lonke elupane esigabeni sesishashe. Ngithi sabona nako, sabona gogwami, sabona malumami, sasindisiwe uPayson, uPeter Ngwenya, uMargaret Ngwenya. Ngithi ngiyalithanda lonke izihlobo zami.
Umnumzana Andrew Ncube odabuka phansi khonale elwagweru. Naye uthi ubafisela iKhisimusi elijukela abakubo.
Sizabonana lonke ekhaya ngaselwagwele ekhaya lapho ngisuka khona. Hayi mina ngizobuya ekhaya ngoba hey impilo yasekhaya ngeke ngikhone. Ngizosala ngilapha eGoli ngibuya ekhaya. Ngifisela impilo enhle endala iKhisimusi enhle abahamba emgwaqweni ihambe kahle lizobe lifika lapho liyakhona emakhaya ngiyabona.
Nkosazana Sisancube yena uthi beyidle bengakhohlwa ukuthi ikusasa liyabekelwa.
Ngithanda ukulisa ugogwami ose-Morning Side, ugogwami ose-Somilzi, ugogwami ose-Matobo, nalo ongumphoyisa, no-anti wami uVuyiso, ngibulise no-Beauty, ngiyakhumbula, no-Meli, no-Sulu, yonke nje ngiyakhumbula, ngithemba lisiyo.
Umnumzana Aaron Dube uthi iza kuba iKhisimusi emunyu njengoba ezayidla engekho ndawonye lemoli yakhe.
Ngithi mina libe le Christmas enhle, ngifisela ufowethu usabhuku u-Agrippa ekhaya onankosi kubazofomo nabosibali olise nabantu abami unkosana nabonkosi yethu othabo othabisani nosisi wami omdala unasime lowaru lojabu lowalensi umzukulu. Ngithi lonke ngilifisela okuhle libathi bakithi lapho egangabezi eflabhusi.
Kathi-ke umduduzi Dube odabuka ekhezo eqembu le ubuhle bamanguni uthi njengeqembu bafisela iZimbabwe yonke iKhisimusi enhle ngengoma yabo lekhuluma ngenjabulo. Nelesuru 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedictine Sihlapo.
Singakagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Uhlangothi lukahulumende olubona ngokuqhatshwa kwabezisebenzi zempilakahle olo Health Service Board solumise umsebenzi odokotela abakhalala umsebenzi okwamanje. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.